ngithokoda mina ngizokukhuluma ngeyami ikwesta misigaba ngoba experience yami le experience yabanye ingabe ihlukile kancane kodwa ngingalitshela ukuthi iview yethu mina ngangahamba ngiliqembu ezimele lodwa as an independent candidate and I learned ukuthi African politics right kumbe LA yethu ipolitics lapha eZimbabwe ayikabi ready ukwemukela ipolitics ngendlela eyiyo kuvotelwa amabhaji akukaqalisi ukuvotela umuntu lezinto akwanisa ukuzenza lokuthi angamela njani abantu.
Nxa usunesifundo sona leso manje ubona njani elakusasa kuyini osuza kwenza njengoba usibonile umumo wakhona ukuthi unjani kwezepolitics?
Ngingakwanisa ukuxwayisa abanye ukuthi kuhluka ukujoyina amathente amakhulu ngoba size khona siyakwanisa ukumela abantu kuhle nokutshintsha izinto esifuna ukuzitshintsha ngoba xa ungahamba ulama-policies kodwa ungena budget hayi kusasenzima kakhulu.
Okokuthi wena usukhangelela ukuthi likhona yini itente ofuna ukungena kulo?
Angeke ngikhulume khona lokho khathesi kuzaba lesikhathi esihle esi-right sokuthi sebesikhethi ukuthi isi sikhathi engizatsho kumbe ngikhomente ngaleyo ndaba.
Ungasela ukuthi umumo okhona nalo owakathesi elizweni ubona njani ikakhulu sikhangelela ukubana ungomunye owawukhangelela ukuthi uzamela abantu asithi ngawakhethwa ukubona njani kuyini kahle kahle kade uzawukhangelana lapho?
Aluba ngakhethwa aluba nakho kweneliseka ukukhulumela izinto uphakathi ngoba nxa siphandle lapha ngendlela izinto ezihamba ngayo imithengo yezinto ezitolo iyakhuphuka akulamafutha lawa i-fuel ayikho i-petrol ayikho kulama-line amade impilo nje isinzima isinzima okokuthi abantu lapha eZimbabwe sesize sidinwa ngengqondo ngoba sifike emaphethelweni khathesa kula misebenzi kodwa imithengo ilokhisiya phambili. Angithi ukuthi abakhethiweyo bayehluleka abakhethiweyo labo engxenye izandla zabo zibotshiwe ngoba kunzima ukutshintsha izinto nxa ummeli kumbe abameli bethu bengaqali bona ukubona ukuthi izinto lapha sokumele zitshintshwe ngale indlela ukwenzela ukuthi abakhethiweyo bakwanise ukumela abantu babo kuhle.